ukuxokozela esikubona kusebandleni elezanu isiphetho sakho vele ukuthi khathesi bazakulwa okuzagcina kubenza ukuthi kumbe bazadabuka naphakathi kodwa mbona ngathi kuzanceda kakhulu ukuthi kungaphumeleli okuyinto kukamongameli kokuthi ke ephule isisekelo sombuso agcine sefaka ilokhuzeni esingathi yi-second term yona le in office.
Okunye ke babancube
ekugcineni mbona ngathi kuzagcina kusenza ukuthi nxa kulotshintsho lukhona lwenziwe ngendlela yokuthi kungenziwa kube yiyo izanu ifaction yale izanu ukuthi iqine izabe isifuna ukuthi inxuse abanye emaceleni okuzaba yindlela yokuthi okuzayidambisa kumbe kuyidayilute ekugcineni utshintsho luzagcina lukhona eZimbabwe ngokudonselana kwabo. So ngibona ngathi ke kuzaphetha ngokuthi eZimbabwe kube lo tshintsho okuyinto kakhona.